Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo samadola alichumi i-$10 akuphathisanga ngalutho ngoba indwendwe lokhu zisanda emabhanga ngapha lentengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla. Iningi selisehluleka ukuthenga ukudla okufana lenyama lesinkwa singakhulumi ngokunye okufana lochago lochukela. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda njalo oyingcwethi kwezenotho uthi impilo isinzima kakhulu elizweni.
Intengo iyakhwela mahlana nsuku zonke, impilo yabantu makhaza iqhubeka isiba nzima, kanti inkulumo iholo labantu kalikhuphuki ikakhulu izisebenzi zikahulumende. Lokhu kubangelwa yikuthi i-exchange rate iqhubeka iqansa isiya phezulu. Laba bathengisa imali ngasensitha bayokhe beyiwisa ibewisa amandla edola lethu leZimbabwe and kubese kusenza wonke umuntu okubhizinis akhuphula intengo.
Okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi intengo esisetshenziswa ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi isisindo sayo singabadleli indleko.
Yeah, mfoka agande okwenzakalayo ukuthi ke intengo eziningi sebesebenzisa imali yakwamanye amazwe esithi US dollar kumbe iRand, ama prices vele sebewabeka ngokuthi i-rate namhla emsikeni omnyama iminjani. So wenazele ukuthi ama-price angkhona sehamba lokuthi imali itshintshe njani emsikeni lapho kuthengiswa khona izimali, kakhulu imali yakwemelika i-US dollar kanye le-rand lase-South Africa. Yikho sokubambe ama-price okuthi abantu abaningi abasakwanisi baxotshane le-rate ngoba imali zabantu vele nje zona zimensi kazikhuphutshulwa zilandela intengo kumbe zilandela laba abaphethe izimali laba yibo abathengisa izimali le ezitaladeni okuyikho khanya ngantho baya balokutsho ekukhweleni kwezinto ngoba abezitolo balandela bona. Kulobu nzima kakhulu abantu bayadubeka bayahluleka ukuthenga ukudla abantu ngoba imali zabo azihambelani njengoba ngishilo mina lokuguquka okwenziwa emsikeni omnyama laba thengisa imali.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi intengo isikhwela mahlayana nsuku zonke.
Isikhwela malanga wonke intengo lapha eZimbabwe. Imbangela enkulu yikuthi isisindo sezimdola siqhubeka sigugudeka mihla ngemihla. Khathesi usufuna 70 zimdollars uze ufike ku 100 zimdollars uze uthenge i-US dollar elilodwa. So sokusithi ukuthi intengo yezinto esizisebenzisayo malanga wonke ezinjengesepa, impuphu, amafutha okupheka iyakhwela ngoba ukuthenga i-US dollar sokubiza imali eningi eyamazim dollars.
Usibanda uthi ukusungulwa kwemali entsha i-$10 ebambeneyo akuphathisanga ngalutho.
Akuphathisanga lutho. Ngijenge inkomo layo angase ngiyibambe i-$10 leyo. Uthi kuphela ukhona okumele kuqedwe angazi ukuthi aqedwa nini. Ngobe imali ikhejise ezimali emabhanga kusukuphele i-reserve bank kusize emabhanga. Imali leyo siyithola isifezandele zabosiphatheleni. Emabhenki kayikho. Abantu namhlanje sebeyoqotshazeleke size emalayini okuzolayinele ukuthatha izimadala zalezinto esingatholi ukuthi emalayini emabhenki. So asikwazi ukuthi kwenzakalani njalo ngobani abathi imali leyo ingakhitshwa i-reserve bank ikhanye ikonde ezandleni zabosiphatheleni ingahambanga emabhenki. Ngesinye zezinto okukhangelele sikhangele ukuthi uhulumende azilungise lezimadala anti-corruption commission.
Umphathi ntambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube wayethembise ukuthi ngemva kokusungulwa kwe-$10 kuzasungulwa enye njalo imali entsha i-$20 ebambeneyo. Wazise ngeviki edluleyo ukuthi akuseyi kuba njalo kodwa kazange acace ukuthi sizathobani senza imali le ingaseyi kusungulwa. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngise Washington DC.